lami liseceleni kwendlela ithuna lami ithuna lami liseceleni kwendlela ithuna lami ngoba sengihlala la mhlala khona izitha zami ngoba sengiphila la mphila khona izitha zami ithuna lami liseceleni kwendlela ngoba sengiphila la mphila khona izitha zami ngoba sengihamba la kuhamba khona izitha zami sikubuka phansi njengamakhoba izitha zami nalana futhi sengijikele sikubuka phansi njengamakhoba izitha zami nalana futhi sengijikele mbabela kuwe bonke baba nakala